Iqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders likhuphukela ahlala endaweni yesihlanu nxa usuka ngaphansi kwengalani yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele ze-PC Caribbean nge-2 kanyanga ngensonto. Iqembu leBhosa belihlezi endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalani phambilini kwemidlalo yeviki le-10 kwisigaba sikaSlaga Premier Soccer League. Impumelelo yomdlalo wangensonto itsho ukuba iqembu leHighlanders linqobe emidlalweni emibili ilandelana ngemva kokudlala imidlalo eyi-92 lisehluleka ukunqoba. Loba kunjalo umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu uthi abafana bakhe abakadlali ngendlela afuna bedlale ngayo.
I've got a mammoth task ahead of me, which is to try and get these boys to believe.
Ngilomthwalo onzima phambi kwami ukuthi ngenze abafana labo bazikhole bese bedlala ngendlela iqembu leHighlanders elaziwa lidlala ngayo. Yebo kambe abantu bayakujabulela ukuba sesenelisa ukuthola imiklomelo, kodwa ngokubona kwami kuningi okusamele sikulungisise ukuze babe kuzinga esilifunayo.
Phezu kwengalane yemiklomelo kuhlezi iqembu leChicken Inn lona elinqobe leCapes United nge-3-1 ngensonto. Iqembu leChicken Inn lemiklomelo ngama-22 okulinani elilingene leli leqembu leCapes United, kodwa eleChicken Inn lihlezi phezulu ngoba lihlohlwe kalutshwane. Endaweni yesithathu kuleqembu leFC Platinum lona elinqotshwe nge-1 kanyanga leDynamos njalo lilemiklomelo ngama-22, kuthi iqembu lechapungu lihlezi endaweni yesine lilemiklomelo eli-19 njalo elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu leTel1 ngensonto. Emsileni wengalane kuleqembu leBulawayo Chiefs elilemiklomelo emihlanu njalo linqotshwe nge-3-2 ngelenkezi Platinum Stars ngomgqibelo. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kuleqembu leYada elilemiklomelo eyi-6 njalo elinqotshwe nge-3 kanyanga leManyika Diamonds, kuthi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kuleqembu leMshwane Stars lona elitshawe nge-2-1 ngeletriangle. Iqembu leRenta lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni ile miklomelo eyi-9 njalo linqotshwe nge-2-1 ngeleBlack Rhinos. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lizadibana leqembu elimela ilizwe leZambia kusigaba sesemifinal emncintiswaneni weCOSAFA oqhutshelwa elizweni laseSouth Africa kulezi nsuku. Iqembu laseZimbabwe linqobe leComoros nge-2 kanya kusigaba sequarter final, ukuthi eleZambia litshayele eMalawi nge-4-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Nyakenye iqembu leZimbabwe leleZambia adibane kufinal, njalo iqembu leZimbabwe yile liphakamise isicoco ngemva kokunqoba kweyinye isemifinal. Iqembu leBotswana lizadlala lele Lesotho. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.